sibonile ukubana amasithu wonke ebesilawo njengebandlela lezanu PF sithwathethe futhi asidliwanga kulapha. Sathi phezu kwakho nokho sesihahabela amanye amasithu ayengawe DCA esiyi-3C lokathesi ngo-2018. Singenile endaweni zabo kwezindawo sathatha amasithu abo abangawethu. Okutshengisela ubana kulezi ndawo lapha esesizwisiswa ngabantu khona esasingazwisiswa ngabantu ngo-2018. Ukusukhangela futhi kwezindawo, even imagine yokudliwa kwankona ivalekile igap. Khangele lapha kobulawe lapha esikhona enkulumane ukhona ujaha kuthiwa ngulo uzeni futhi umthwala. Umuntu ade ncinisela layo uthole about 800 something votes ku-council, yena waphuma le 700 and something votes. Okutshengisa ukuthi igap lana seduce to almost just about 100 people or so. Whereas ungakhala ngo-2018 igap yakhona yayinkulu kakhulu sibili, ifika almost kubo 1000 something people. So khona kwala kuyatshengisa ukuthi hayi siyangena kuba seduze, kube sesiba yinto esithembisayo njalo esinika amandla okukhangela u-2023 ubana pho nxa sifika laphana singayala siloku senza imisebenzi emihle, siyale siloku sisithi engage abantu abakusociety lana kucommunity naleyo, because mhlawumbe kuyathi ufika u-2023 sinqobe.
Ngezibalo zenu babachuma, lingaba liselilawo yini amanani aveza ukuthi lenelise ukuhluthuna izihlalo zamabandla aphikisayo ezingakhi?
Angikabi lawo wonke amanani kodwa offhand, kodwa ngiyakwazi ukubana njengeHarare i-Airports MDC Alliance kodwa sesiyithethe singaba kuzanu PF. Ngiyakwazi njalo ubana kulamanye ama-council seats anjengasemavuku lapha ekade ku-MDC ngo-2018 kodwa kathesi sesithethe. Njalo ngiyakwazi ubana lasesitshungiza futhi kulazindawo lapha ezazithi ku-MDC ngo-2018 kodwa kathesi sesithethe, kodwa inani lakhona kahle kahle ngengakunika kathesi, kodwa yinto ezaphuma vele khonapha nje masinyane masinyane lizakubona sikungenile ku-social media, abantu bethu abayenza i-analysis lako wonke sebekufaka ebhaca ubana wonke umuntu abone ukubana sisebenze njani njalo siyehluleke ngaphi njani.
Ungathi kuyini elikufundileyo, isiphi isifundo esikhulu elisitholileyo kukhetho lolu njengezanu PF?
Isifundo esikhulu mina ngisifundileyo yikuthi bona amarali angakuyenga ubone ngazathi mhlawumbe usuhambe le nto yonke, kukanti-ke amarali nje jase bantu nje ababezibuyele ezinto abaswele kokwenza kumbe nje bafuna ukuzobona lokwana kuthiwa ngesingisi curiosity, kodwa ukuvota kube sokuthini ngoba ungakhangela amanani ade ihamba emaralini labana usukhangela labantu abahambe uyavota, into ezimbili ezishiyene kakhulu kuzona lezo. Okutshengisela nje ukuthi ubana singayala siloku sigxila nge-social media o-Twitter lalani singalahleka. Okuqoka kathi sibona singene phansi ebantwini sisebenze labantu andibana nxa impumela ibuya ibuye ngento esiyaziwana besisenza njalo. Futhi okunye engudobhileyo laba ukuthi kona kulabanye abantu abangafuni ukudliwa ngendlela enhle ngoba sebevele sebeqasa ukufaka insolo lapha nalapha, basole izeki, basole lokhu, batshintshe lokhwana, bayenze amavidiyo athi benze lokhu nalokhu. Konke lokhwana kube kuyindlela yokuthi bathi bezama ulungiselela ukuthi ona kungahamba nganeno, bese bethi vele anti savele sakhuluma, which is very unfair ukuthi ungene kuringi usuvele usuqasa usole urefu ususola ilokhu zeni ama-gloves akho usole lokhu nalokhu, ngena uhambe uyotshaya izibhakela nxa uvume ukudliwa, nxa unqobile uvume unqoba. Ngoba kathesi mina ngizabuza ukuthi right, njengoba bebesithola izeki besithi ayenzi kuhle ayibambe kuhle izinto, nango phela izeki isiza-anawunsa amabizo abantu babo abebandla labo asebenqobile. So bazakwala yini bethi kuthi hayi siyakwala lokhu ngoba kuanawunse izeki na? Yikho lokho kumele kukhanye ukuthi na abantu singangeneli lama-double standards. Ngena ekhethweni ule open and free mind, hhashi ukuthi na uthi uqasa ukulungisa inhlabathi ofuna ukuyijikela embizeni, imbiza nxa iqhwatha.